Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 4 Mfufu 2018 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi besebenzelane ndawonye labanye babo abakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-exports zibe ngezipheleleyo. Abantu bakobulawayo bathi isiqondiso zemali ezethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe ele-RBZ ezemonetary policy zihlukumeze uzulu weZimbabwe. Kunhlelo zethu lapho esicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, namhlanje sikhangela ugatsha lwezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi basebenzelane ndawonye labanye babo abakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-exports zibe ngezipheleleyo, hathi ezizalungisiswa ezithengiselwa ukulungisisa impahla ezipheleleyo ezigcina bezithengiselwa sezidula. Ekhuluma lamhla eHarare emhlanganweni weZimbabwe Exporters Conference obuqoqwe inhlanganiso yeZimtrade, umongameli Mnangagwa uthe uhulumende uzakwethula umthetho omutsha ozaqinisa imisebenzi yamafektali. Okuningi asikuzweni kuhlaziya lolu daba, sixoxe lomnumzana Melo Simoyo umabhalane obona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso elwela amalungelo eBulawayo Progressive Residents Association.
Okokuqala ukuthi sebeyenze umahluko kuma-account ukuthi umuntu sekumele abe le-account ye-US dollar, le-account ye-bond, leyama-RTGS. So kulethe ukwethuka kubosomabhizimusi ukuthi why sokumele kwehlukanisa ama-account lawa, sebefuna ukwenzani foreign currency. And kuba lihlupho ngoba okwenzakalayo ukuthi okukathesi into eziningi njengelizwe sizithola outside i-manufacturing industry jika ayikavuki. So kuyinto ethuse osomabhizinisi kakhulu.
Uthe yena labo njengohulumende balubona uhlupho lokuswelakala kwemali yamanye amazwe, njalo bazanika labo abakhanda ama-raw materials amqoka kakhulu awoku-export ukwenzela ukuthi kube yiwalethe imali elizweni. Kodwa vele abamabhizinisi bayithola yini imali yakwamanye amazwe?
Imali yakwamanye amazwe sikhuluma njengamanzi, ungaze uyeyifuna ebhanga kayitholakali. Osomabhizinisi bayithola kumkambo omnyama, sithi i-black market ngesilungu. Yikho ngananzelela nje kuvikile naleli amalanga adlule amathathu ama-prices ezinto asekhwele okumangalisayo, ngoba osomabhizinisi vele leyo foreign currency kayitholakali emabhenki, kayikho, ngayi-aplayela emabhenki kawuyitholi. So esingakuzwisisiyo ukuthi ma upresident evuma ethina bazamnika laba abamqoka, kusuka kwethusa osomabhizinisi ukuthi izabe isivele ngaphi leyo foreign currency.
Sesikhuluma ngala amabhizinisi amancane-ke abathengisa izitaladeni.
Bona laba abathengiselayo emasitaladeni leyo foreign currency bayithenga emkambo omnyama. Osokuyikho osokuluhlupho ukuthi izinto zibe zikhwela, ngoba sikhuluma kunje ma uqathanisa ama-rates emkambo omnyama lemali yaphandle akhwele okumangalisayo. Ilandi manje kwamanje libiza nga olifuna kumele keep about 14 pounds. So kuluhlupho ngoba into yakhona isiyafektha izakhamizi, ngoba ngikhuluma ngokuthi intengo sezikhuphuke okunye okumangalisayo.
Alo ke ngumnumzana Melu Simoyo umabhalane ubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Inhlelo zokuthengiswa zokusetshenziswa kwemali ezethulwe ngusibali ukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Manguja monetary statement kunye lamazwi kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube achiye abaningi bethandabuza ukuthi ilizwe lizahlengwa njani nguhulumende ebunzimeni elikubo. Kwethulwe inhlelo ezimbalwa ezigoqela ukuguqulwa kwama-akhawunti emabhanga kunye lemithelo esizabhadalwa nguZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende onguye osungula lingxoxo.
Kanti kwakuqala umnotho welizwe kawuthuthukiswa yikuthaba kukaZulu. Uthuthukiswa yikwenza izinto eziletha ukuthuthuka kwama-industry, ukuthuthuka kwezokuthekelelwa kwelizwe, ukuthuthuka kwezokulima. So nxa sikhangele ukuthuthuka kwendawo lezo, sesikhangele nama-exports ukuthi kube lezinto eziza zithengisela phandle ezizaletha imali esiyidingayo yaphandle ukuthiwa yi-foreign currency. So i-monetary policy kadokotela uManguja esekelwa la nguminista ubaba uMthuli Ncube, mina ngilethemba lokuthi kuzasisebenzela ngoba yena akakhithimelanga ukuthabisa abantu ekhohlwa ukuthi izinto kumele zenziwe according to the book. Ukhithimele ukwenza into ezajabulisa ama-industrialist. Ngikhuluma kanje nje izolo bengilandela ngisizwa kuthiwa bajabule kakhulu nje wabona kula mathuba ukuthi sebenga-export. Nxa usenza njalo-ke abantu sebengeza ubuhlungu ye kwesikhathana kodwa kuzasebenzela ukuya phambili ngoba i-economic blueprint ezasebenza yabe ikhangelele ukuthi isebenze for the next 5 years. Kambe shuwa sesingahlaba umkhosi ngoba soku-announce ukuthi anginje lokhu. Asiboneni-ke ukuthi kuzasetshenzwa njani.
Hayi, kwezwakala. Uthini wena-ke mnumzana Ngwenya ngalokho sekukhulunywe nguPhuthi?
Phela nxa uhulumende uthi laphana ekhankasa ukuvotelwa wathembisa yena wathi yena uzalungisisa umnotho welizwe abantu bengahlupheki ngezemali. Intengo yempahla kayifanelanga ikhwele, izithembiso zakhona. So ngiyamangala nxa sokuthiwa khona nxa kusenziwa i-monetary policy kayifanelanga ijabulise uZulu. Iyabe ijabulisa ubani ngoba kunje imali yakhona vele iyabe ilokhu ihlupha abantu kulama queues, ipetroli ayizizakali, yona i-foreign currency lokhu isemsikeni omnyama. Kuqakathekile ukuthi nxa kusenziwa i-monetary policy statement ilungisise udaba lwemali ngoba udaba lemali lolihlupha uZulu jikelele. So nxa kuzawuthiwa khona sokuzakuthiwa kusetshenziswa izimali zonke, thina sikwazi ukuthi inkinga yokuthi kwangeniswa i-bond note, umnotho weZimbabwe ungakalungi. Yebo, pho kakulungisise phela ngoba abantu bayabe bekhalakhala phela ngoba bakhalakhala ngoba umnotho kawungumangakuwo. Nxa sebezakuzwa ubuhlungu umnotho welizwe usipheka ukulungisiswa bona besizwa ubuhlungu bazagcina belokhu bekhalakhala ngoba i-monetary policy yeuqiniselo kayiso-fiscal policy kodwa nxa iqondane lokulungisisa udubo lokungazizakali kwemali kakulungisise ukwenzela ukuthi i-support yabantu yeqakathekile hayi khona i-document.
Mnumzana Phuthi, wena manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaze kuthathe isikhathi esinganani uyatsho lapho mnumzana Ngwenya ukuthi izithembiso zokhetho zazitshengisa ungani ukhetho ludlula nje? Sizabona ukuthi kulomehluko, kodwa umehluko esiwubonayo ukuthi umnotho uyanganxele. Uthini wena?
Kwakusenziwa ama-monetary policy okuthi abantu bazavuka beqakeza besithi kwenziwe kodwa kwasiphala. Ngakho ke ngithi akungayenziwa into ezaphonga ukuqakezisa abantu izandla kuphela bathabe bethabele udubo. Bakwenziwe into okuzacatshangelwa ngabantu ukuthi yebo kambi buhlungu kodwa isisiza okuthiwa ngama long term plan. Ngizathanda ukubuyela kunkulumo ka baba ungwenya lapha. Lo mbuzo wakho ukuthi kuzaze kube nini. Hey madodza, Rome was not built in a day. Awusoze uthi sisanda kuvela kukhetho nje. Kusahlalwa phansi kusenziwa ama plans, kusayenzwa ama deployments, liyakwazi ukuthi kufakwa ama permanent secretary amasha abanye ba retireisiwe. Icabinet asikabi lenyanga silayo. Iparliament isanda kugcotshwa, ospeaker basanda kukhethwa. Zonke izinto lezi shuwako kambe kulomuntu ongabe sefuna ukuthi aluba sokulezi stage ukuthiwa zilithwa new dispensation. So ngithi kasikhangeleni ukuthi isikhathi laso siqhakathekile ukuthi uhulumende lo asinikwe ukwenzela ukuthi into lezi ezabhidlizeka okweminyaka emide eminingi kangaka zilungisiswe. Phela umnotho welizwe leli lizaphonga ukukhuluma nje sikhangela lapho esesikhona okungathi kuwomile, kodwa khangelani ukuthi umnotho lo waqalisa ukuba mubi ngabona early 90s ngesikhathi se-economic structural adjustment program.
Mnumzana Ngwenya, nanto ke udaba uyakhuluma lapho.
Hawu, uyakhuluma kuhle phela, nto leli li-politician. Mana thina sikhulume phela esisebenza labantu. Inkinga yokuthi yena ngokwathi uMangudla wathi yena kule crisis ethiwa yi-fiscal indiscipline kulokuchapha kokusebenzisa imali angelayo, yikho phela wayezama ukukhuluma esithi yena ufanele afake iskhi ebhenki uyenzela ukuthi uhulumende lo angathathi for ukuthapha imali engelayo isenza ama-treasury bills. Kunjalo nje, kodwa phela thina sine-problem ngokuthi i-appetite yokuhwaba yokuqeda izimali yezanupef kayise ziphele. Kuyasethisa ukuthi i-monetary policy yakhona, ye sizamele i-fiscal policies ukuthi kumi kanjani, kodwa thina sithi khona hhayi, inkinga yokuthi nxa izanupef ayivele igamuza izandla eki-central bank ikhathi izikweleti i-$9 billion, siyaqala thina siku-GNU yayi $200 million, kathi esiyi $9 billion i-domestic debt. Ngakuphoka nje bakithi kambe kuyalungisiswa njani khona kungabantu bezanupf, because kusho ukuthi abantu bezanupf mfowethu abala potential i-capability yokulungisisa umnotho obhidlizwa for 37 years.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa endawonye lomela ibulilima West edale lephalamende. Silokhu sikudaba lunye. Abantu bakobulawayo bathi iziqondiso zemali ezethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank as a monetary policy zihlukumeze uZulu weZimbabwe, othi ukuze ilizwe lisebenzise i-rand lakwele-South Africa kumele libe le mali yalo elohlonzi. Okuningi sikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
Osomabhizimusi bakobulawayo, izakhamizi labahlaziya ngezomnotho, lamhlanje bebethe gwaqa eFidelity Life Center behlafuna udaba lwe-monetary policy ethulwe ensukini ezedluleyo, bethi abavumelani layo ibenza babe ngabayanga njalo le mali zabo zitshabalale njengeminyakeni edlule. Owayengumgcini sihlalo we-Competition and Tariff Commission, umnumzana Dumisani Sibanda, uthi udubo olusezweni yikuba ilizwe lisebenzisa idola lemelika elingelayo.
Sithe thina ngenxa yokuthi sisebenzisa i-American dollar eyi-currency yomhlaba, yiyo edetermine ama-rates ama-currencies wonke emhlabeni. So thina being a third world economy and i-trade yethu le-America inganingi yokuthi sigenerate ama-US dollar. Nxa i-US dollar isiba stronger and stronger, thina siba weaker in that kasikwanisa ukuthi si-adjust i-exchange rate eyedola.
Ohlaziya ngezomnotho owake wasebenza e-RBZ ongumqondisi we-Descent Capital African Investment Advisory Firm, umnumzana Zibusiso Mkhwananzi, uvumelane lo Sibanda ethi loba nje osomabhizimusi loZulu sebevumelana ukuba kusetshenziswe i-rand lakwele South Africa, kumele kube lomthetho weZimbabwe loweSouth Africa ophawula lokho.
Kumele iqale ibe nemali yayo, imali yayo eyabe ibesithunzi, ungakhangele Namibia, ungakhangele eSwaziland, bale rand monetary union, eNamibia banenamibia dollar, eSwaziland basebenzisa yabo, but at the same time kule rand. So ukuthi sijoyele irand monetary union singele yethu i-currency, it becomes a problem.
osomabhizimusi umnumzana Sonny Phiri uthe uhulumende useqala okwezulu okokweba imali zikaZulu ngendlela eziphansi bazambophisa ngoba okwamanje kule mali zabo emabhanga abehluleka ukuzithatha ezakwamanye amazwe ezigoqela idola leMelika.
Sithe thina ngenxa yokuthi sisebenzisa i-American dollar eyi-currency yomhlaba yiyo edetermine ama-rates ama-currencies wonke emhlabeni. So thina being third world economy and i-trade yethu le-America inganingi yokuthi sigenerate ama-US dollar. Nxa i-US dollar isiba stronger and stronger, thina siba weaker in that kasikwanisa ukuthi si-adjust i-exchange rate eyedollar ngenxa yokuthi sisebenzisa idollar. So khonokhana sokusenza ukuthi khona sehluleke ukuthengisa impahla zethu kwamanye amazwe si-competitive. Kuba lula ukuthi thina si-import kunokuthi senze izinto elizweni lethu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sikhanyezile Mlotshwa uthi babuhlungu ngokwenzakala ezweni, kufakwa imithetho ebahlukumezayo njalo kubunjwa imithetho bengaziswanga ngayo maqala.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala elizweni lethu, ukuthi kuyafakwa nje imithetho singazange sibuzwe, singazange siconsulte lathi ukuthi kusiphatha njani.
Amabhanga aweZimbabwe awala mali yokupha uZulu. Intengo yempahla evuka iqansile insuku zonke ngemva kokwethulwa kwe-monetary policy le esichiye uZulu ekhangelele ukuhlawula imithelo ephezulu eye-tax. Abahlaziya ezomnotho bathi lokhu kudalwa izikwelede ezaqala ukuba khona ngesikhathi sikahulumende womanyano njalo sokuchiye ilizwe lingelamali. Bethi ukusebenzisa idola leMelika lakho kungezelela udubo lwemali eZimbabwe ngoba ilesi sindo esenza ilizwe libe lobuyanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane wesikudo sekholera osubulele abantu abanengi eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ethula indaba zenkohlakalo yakwele Cambodia eMother Nature Cambodia ibika ukuba ele Cambodia lathenga igolide elibiza amabhiliyoni alithumi lanhlanu amadola, i-$15 billion, kwele Singapore okuyimali eningi kakhulu okudala ukuba abantu bacabangele imisebenzi yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isole kakhulu isinqumo esithethwe ngumthethwandaba okele India wokuphindisela ekhaya abesi-Muslim besi-Rohingya bakwele Myanmar. Ibutho lesizwe noma lisamukelwa njengamanye asebenza egcina ukuthula lithathwa njengelande kakhulu kuhambelana lomnotho elizwe kusimo esilokho sisadalala khona kungelampi elizweni. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibutho lesizwe labunjwa ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse limanyanisa abalwa empini yenkululeko abeviyo lebutho elezanla elaliphansi kwebandla lezombusazwe elezanu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 kwathi abeviyo lebutho lezibra elaliphansi kwebandla elezombusazwe elezaphu abazinkulungwane ezilichumi lanhlanu 15,000 kunye lababe ngamasotsha awerhodesia front. Umnumzana Albert Mazula omela izakhamuzi zeHarare uthi limbali imangalisa abaningi ngoba ikhanya ingakapheli kumbe ukuguquka phakathi kwebutho lamabandla ezombusazwe alibumbayo.
Kakusabanga le mfundiso lo mesingathi ngumbe i-transition eqondileyo eyokuthi kwehlukaniswe iphathi lebutho. Yikho ubona ukuthi kwesinye isikhathi abantu abayibo abangama-commanders o ama-generals ku-army ngama-former zandla o-zebra.
Amabandla aphikisayo labantu makhaza bahlala bekhonona ngemali edingakalayo ukusekela leli butho lona ilizwe elingekho empini. Bekhuthaza ukuthi abezomvikela bafundise indlela zokusebenzelana labantu hathi ukulandela okufunwa ngamabandla ezombusazwe ikakhulu elibusayo. Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungule ezombusazwe uthi kuyadingakala ukuthi inani labakubutho lehliswe ngoba ilizwe lingela mali njalo lingekho empini.
Kudinge ukuthi abantu abasebuthweni babebalutshwane kube le-reserve force ehamba abafana besiyasebenza nxa ngamatitsha kumbe ngamakanika bezisebenzele ezindlini zabo kungaba lenkinga sebebisebebizwa emsebenzini okudulayo kubagcina sebengenzi lutho.
Ingcitshi zithi kuba nzima emazweni amaningi ukuba enelisa ukuthatha inyathelo lokwehlisa isilinganiso sababumba ibutho mahlayana noma umumo ungaba ngolokuthula kungelampi. Ibutho leZimbabwe lancedisa eleMozambique kumpiyalo labahlamuki beRenamo lahlasela ngomnyaka ka-1984 ngaphansi kwe-Operation Lemon laphinda lahlasela laseCasabanana. Laphathisa njalo ilizwe le-DRC kusehlakalo esasolwa kakhulu ngabaningi kwaba ngela ukuthi le mali yesizwe ibhidlike ngaleso sikhathi. Umnumzana Masimba kuchero ucubungula ngezombusazo uthi ngaphandle kwe-DRC akukho okubi okwenziwa libutho kumisebenzi enje.
Amabutho yethu ayathunyezelwa kundawo eziningi under ama different peacekeeping missions awe United Nations kumbe awe African Union. So ubona njengani kuyinto abayenzayo ngendlela eqondileyo sibili ngoba bayasebenza labanye abanye abakwamanye amazwe.
Kusukela sithola uzibusa ngomnyaka ka-1980 ibutho layidlilo elithola isilinganiso esikhulu ekwabeleni kwengatsha zikahulumende imali zokusebenzisa ngomnyaka ku-budget kodwa leyo mali yehliswa ngenani elizayo ngomnyaka ka-2010 kumbuso womanyano noma lihlala lisola ngokusilela kosekelo lwemali ngoba lifuna ukulungisisa imitshina yalo ukuthenga imbhobho lenhlamvu zawo ukubhadala ikhoro lezisebenzi lokuthenga ukudla. Noma imali ingeneli leli butho liphathisa ngokwakha izikolo kundawana ezijeneyo amakliniki ukwelapha abantu lapha lalaphaya kungelambadalo ukususa omaqophula lokuphathisa abantu ngezikhathi zengozi ezifana labo cyclone Elene lempophoma zamanzi eMzarabani lendawo ezifana leCholocho lakwezinye indawo. UMazula uthi uZulu ukhangelela ibutho ukuthi libe kanje.
Siyabe sikhangelele ukuthi amabutho angene ancedise kuma project ehlukeneyo. Umnyumzekeliso engawunika umzekeliso omhle kakhulu kukhona lapho kwake kwathi amadokotela lamanesi benza istrike. Amabutho ahamba esiyancedisa ezibhedlela ukwelapha abantu. Yikho esikukhangelele ukuthi ibutho likwenze konoko. Ibutho kumele ukuthi libe labangani noma libe ngalabangani lama citizens. Elizwe
abangena kubutho lesizwe ngabantu abavame ukuba leminyaka ephakathi kwelichumi lachiyangalombili kusiya kumachumi amabili lane. Kunhlelo zemali zanyakenye uhlangothi lwezovikela lube kusimo sesithathu kungatsha ezinikezwe imali eningi kubhajethi lulandela olwezemfundo lolwendaba zasekhaya. Ibutho leZimbabwe libukwa ngamazwe omhlaba ngokusebenza kakuhle ikakhulu emazweni elinxuswa khona ukuba yingxenye yeviyo lebutho enhlanganisweni zomanyano ezifana labo United Nations, African Union lezinye. kunje lonyaka ibutho lasemoyeni ele Air Force lenelise ukuyangena umbukiso omkhulu owendiza umtshina oye Africa Aerospace and Defense Expo 2018 kwelezansi ye-Africa. Amazwe afana le-Liberia, the Gambia, le Cape Verde abikwa angamanye amazwe kuleli zwekazi enelisa ukusebenzisa imali ephansi kakhulu kumabutho awo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda waqotshwa ebandleni leZanu PF wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe usebuyele ebandleni leli kunye lo wayengumqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Didmas Mutasa. Iphephandaba leThe Herald lithi ababili laba bamukele lamhlanje ebandleni leli. USibanda waphoqana loMgabe ngemva kokuthi unkosikazi Grace Mugabe nguye owayesebusa. UMtasa oseleminyaka engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83 waxotshwa ngemva kokwetheswa umlando wokusekela unkosikazi Joyce Mujuru ngesikhathi uMujuru esetheswa icala lokufuna ukuthathela umbuso uMgabe. Esinye seziphatha amandla zikahulumende weleMelika sithi nxa lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esenza izithembiso kanye lokukhuluma kuhle kuqakathekile ukuthi aqalise ukugcwalisa izithembiso lezo. Okuningi asikuzweni kudaba esilethulelwa nguPraxedis Jeremiah kodwa lulotshwe nguMavis Gama.
Umsekeli kanobhala obona ngendaba zobudlelwane beMelika lamazwe yawezwekazi le-Afrika uAmbassador Matthew T. Harrington uchola amazwi ephendula imibuzo yentathele zindaba zezwekazi le-Afrika emkhosini wokupha imivuzo kwabamankampani aphumelele kubhizimusi owe Awards for Corporate Excellence. UHarrington uthi amazwi omhlaba okugucela eleMelika abheke ngelihlo lokhozi okwenzakala eZimbabwe ngemva kokuguquka kombuso kulelozwe. Ethi eleZimbabwe lilawo amathuba amaningi ukuthi liguqule indlela eliziphatha ngayo ukuze lamukeleke njalo lihlonitshwe ngamazwi omhlaba ogoqela eleMelika.
We are hopeful that we could have a better relationship with Zimbabwe and that Zimbabwe returns to being a responsible partner in the international community.
Sinethemba lokuthi ubudlelwano obukhona phakathi kweleMelika leZimbabwe njalo amanye amazwi emhlabeni jikelele buza kuqhubekela phambili. Kodwa ukuze lokhu kwenzeke, uhulumende wakweleZimbabwe kumele ahloniphe okushiwo isisekelo sombuso selizwe, ikakhulukazi nxa kukhulunywa ngezombusazwe lwezomnotho.
Uqhubeke ethi laloba uMnangagwa ekhuluma amazwi amahle, okuqakathekileyo yikufeza akutshoyo kubonakale ngempela ukuba umumo osuguqukile eZimbabwe hatshi kube ephethe emlonyeni kuphela.
Ngibona ngani umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuluma okuhle kumphakathi emhlabeni jikelele ukuze labo abakhangelele ukufaka imali yabo kweleZimbabwe bathabe. Lathi njengelizwe sibheke ilizwe eleZimbabwe ngamehlo abomvu sibona ukuthi uMnangagwa uzahlonipha na amazwi akhe. Ukuze ilizwe eleZimbabwe lithuthuke kuqakathekile kakhulu ukuthi uMnangagwa ahloniphe lokhu athembise uZulu.
U-Ambassador Harrington uthi kudingakala njalo ukuthi kulungisiswe isimo somnotho welizwe kanye lesombusazwe ukuze iMelika lamanye amazwe omhlaba asuthiseke ngemizamo enziwayo avuselele ubudlelwano leZimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uthi ulesifiso esikhulu sokulungisisa ubudlelwano bayo lamazwe omhlaba. Ngomvulo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usungule ihlelo lokulungisisa umnotho welizwe wathembisa lokuthi eleZimbabwe selizaqala ukubhadala izikweleti zalo enhlanganisweni lamabhanga omhlaba anjengabo World Bank, African Development Bank lezinye. Ukungabhadali izikweleti ngokunye kokukade kusenza eleZimbabwe lenyanywe ngamazwi amaningi omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
Isavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi besebenzelane ndawonye labanye babo abakamanye amazwe kwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-expos zibe ngezipheleleyo. Owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda waxotshwa ebandleni ngumnumzana Robert Mugabe, lo mnumzana Didmus Mtasa sebephendukile ebandleni. Silugqiba ke lapha ihlelo lwalamhla, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.